Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amanani abantu ababanjwa yiCovid asesiyehla lama regulation ngani ase relax bese bisa ukuthi sibuyele lathi sitshengise ama talent ethu njengoba sibone eBF ibhola selidlalwa phase maviki onke ngabe lakho kuyavalwa wakathesi nxa kusesatshelwa ukumemetheka komkhuhlane.
Abanengi basola uhulumende ngesinqumo sakhe sokuthi imidlalo ehlukeneyo ezikolo izaqhubeka imisiwe ngenxa yokwesaba ukumemethekisa iCovid-19.
Bese sikwazi ngeSADC ayikwazi ayilawa amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukuntshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni.
Abalwela amalungelo oluntu bakhuthaza unobhala weSADC umnumzana Elias Makose ohlanganele lomongameli Emerson Mnangagwa ukuthi amcebise uqule indlela izombusazwe lezokhetho eziqhutshwa ngayo elizweni. Usebochiwe umnumzana Saibeth Musengezi owaphanyeka udaba emthethwandaba isithi umongameli Emerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe Libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanengi basola uhulumende ngesinqumo sokuthi imidlalo ehlukeneyo ezikolo izaqhubeka imisiwe ngenxa yokwesaba ukumemethekisa iCovid-19 ngesikhathi somqando. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko lo wethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko kuhulumende ngemva komhlangano wedalela abaphathintambo elekhabhinethi izolo. Ethi kungenxa yemizamo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 okuvame ukuba khona ngesikhathi sobusika buqanda. Unkosikazi Thembekile Sithole, omunye wababalisi, uthi abantwana abaningi amathalenta awasoze abonakale.
Sibona ukuthi iminyaka siminingi abantwana bethalela emuva, ngakho ke besesibona ukuthi njengoba ezinye indawo bese zirelaxiwe, themba lathi ukuthi abantwana bengasaleli emuva kwezemidlalo njengasesikolo zikhayelele ukuthi lo nyaka abantwana labo baqhube ngezemidlalo.
Omunye wabafundi uSandile Moyo uthi njengoba kuyekethisiwe iziqondiso ze-COVID-19 enhlangothini eziningi zempilo, bebesithi mhlawumbe lithemu bazavunyelwa labo ukubuyela kwezemidlalo.
Besikhanyelele ukuthi njengoba iminyaka emithathu edlulileyo bekunzima iCovid-19 ingasiniki ithuba, kodwa ngenxa yokuthi amanani abantu ababanjwa yiCovid asesiyehla lama regulation ngani ase relax bese bisa ukuthi sibuyele lathi sitshengise ama talent ethu njengoba sibone eBF ibhola selidlalwa phase maviki onke ngabe lakho kuyavalwa wakathesi nxa kusesatshelwa ukumemetheka komkhuhlane.
Unkosikazi Sithembiso Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuqondile kukhangelisiswe ngesikhathi somqando ngoba iCovid-19 imemetheka kakhulu.
Siyananzelela njengabazali ukuthi selokhe kwaqala iCovid abantwana babe begula mthokotsho okwethusayo, ngoba nxa sekunjalo esokutholakala ukuthi iCovid, nxa sekunjalo kumemetheka futhi komkhuhlane kuba yingozi ende kuba masinyane begcine sebegula bebaningi.
Emhlanganweni wekhabhinethi obukhona izolo, umphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe uZulu kumele ahlatshwe phambilini kokuqala kwesikhathi somqando ngoba lo mkhankaso wesibili wokuhlaba usuqalile. Ukhuthaze njalo ukuthi abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization, i-WHO, lokukhangelisisa umumo ezikolo andubana bavumele ukuqala ezemidlalo ngoba kuvame kakhulu ukuthi nxa kuvulwa izikolo ngesikhathi somqando inani labantu ababanjwa iCOVID-19 likhuphuke. Inani labantu ababanjwe iCOVID-19 izolo lingaphezu kwekhulu i-106 kwabhubha ababili. Abayisitshiyagalolunye i-9 bengabafundi abasezikolo zeMath South abangu 8 kuthi koBulawayo kulo yedwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Unobhala weSADAG umnumzana Elias Makosi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa eHarare namuhla ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bemkhuthaza ukuthi akhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi aguqule indlela ezombusazwe lezokhetho eziqhutshwa ngayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Makosi utshele intatheli zendaba ukuthi umhlangano wakhe lomongameli Mnangagwa uyingxenye yohambo lwakhe lokwethekela ikhokheli bamazwe asezansi e-Afrika. Lanxa sehlule ikhumana laye ngabakukhulumileyo abalwela amalungelo oluntu bathi kubalulekile ukuthi iSADAG ingenele kabanzi kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana ukuthi umnumzana Magosi engabe ekhulume lomongameli Mnangagwa ngalolu daba na.
Kukalutshwana ukuthi iSADAG kumbe yena ummeli wayo engabe kwenzile lokho ngoba sesikwazi ngeSADAG ayikwazi ayilawo amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukuntshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni. Okuzofunakala ngombono wami ukuthi amaZimbabwe wona phansi lamabandla aphikisayo lamaqembu lawa e-civil society yibo abangasebenzisa amalungelo lobuningi wabo ukuthi benze ukhulumende kaMnangagwa antshintshe imithetho njalo afake isiqiniseko sokuthi ukhetho luzayo luzokhululeka.
Kuyini kahle kahle abangakwenza abantu beZimbabwe?
Ungabheka okwenzakale manje ukuthembisa koluningi ukuthi luzangena ku-total shutdown ukuthi iZimbabwe ivalwe ukuze kuguqule izinto. Kwenze uhulumende wabonakala ebuyele emuva njalo ntshintsha izinto ezinilutshwane ekade sezonakele ethi i-public transport ama-taxi asengabuyela emgwaqweni. Khona khona kuyinto encane ebonisa amandla abantu abalawo abangakwazi ukuwasebenzisa eZimbabwe. Lamaqembu aphikisayo lalaba be-civil society ukuthi nxa bengabambana bajonge into eyodwa bale akulanto engabehlula.
iSADAG Dokotela Macaphulana ngelethemba iyakunanzelela ukuthi kulodubo eZimbabwe. Ngokunjalo ngeke kwenzeke yini ukuthi uMahosi emhlawumbe ukhulume ngalolu daba bevalelene lo Mnangagwa lanxa nje kungasoze kukhulume?
Lokho kungenzeka kodwa ukuthi yena uMnangagwa kukhona angakwenza ngaleyo nkulumo lokuthi engalalela ukuthi yo iSADAG amathuba akhona kaweko. iSADAG la i-African Union ngesikwaziyo bangenela emazweni sokulempi sokubulawana kumbe nxa uhulumende sethathelwa amandla yiyo inkinga yeSADAG. Ngakho nxa abeZimbabwe befisa ukuthi iSADAG ingenele endabeni zeZimbabwe kumele kube yibo abaprotestayo ababhikishayo njalo abangena ezitaladeni bale bethi akudliwa ukudla kwemina kudliwa okwantambama lokhu kungalunganga. Yikho lapho singabona khona umehluko. Ngaphandle kwalokho uhulumende kaMnangagwa njengowakhe umgabe lo wasishiyayo abalazi indlela zokulalela ukwelulekwa iSADAG kumbe i-AU. Ngaphandle kokuthi kuze kuphithizele bona abantu bathi sizofela eminyango wenu nxa lingalungisanga lokhu lalokho.
Kodwa zona inhlanganiso zombili ngempela zilelungelo lokweluleka.
Amandla zilawo, le ncwadi inzazo lama-constitution awo nama-policies awo kubhaliwe ukuthi silamandla okulungisa okonakeleyo emazweni angamalunga azo. Kodwa ngenxa yokuthi ohulumende laba base-Afrika bayasekelana nama-political parties amadala e-Afrika ayasekelana kuba nzima ukuthi sibone iSADAG le-AU ingenela kwezomndeni zamazwe e-Afrika.
Lo umnumzana Denizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe esixoxelaye ekwele South Africa. sebochiwe umnumzana Saibeth Musengezi owaphanyeka udaba imthethwandaba yesithi umongameli Emerson Mnangagwa akakhethwanga ngemfanelo ngomnyaka ka-2017 kuswa esikhundleni owayengumongameli umoyi umnumzana Robert Mgabe Libutho. Umnumzana Ngqobani sithole igqwetha likamnumzana Msengezi uthi ubotshwe izolo ngamapholisa ehamba ukuyazibika eHarare Central Police Station. Amapholisa athi umnumzana Msengezi wakhethwa ukuba ngomunye wenkokheli yebandla leli ngokungekho emthethweni wathola inzuzo yokuba lilunga lebandla elibusayo. Umsengezi uthi idale le-Central Committee elanquma ukuthi umongameli Mnangagwa athathe isikhundla sika muyi umnumzana Mgabe lephula isisekelo sebandla leli. Umnumzana Chris Mutsangwa isikhulumeli sebandla lezanu PF wenqabile ukukhuluma ngodaba lolu e-Studio 7 ikhulume lamapholisa. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Umnumzana Sithole uthi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa.
Wathi utshontshe i-membership card eqilibezela ukuthi uhlala endaweni zonezo lapho athathela khona amakhadi wona la awezanu PF. So izanu PF ithi ibizo layo elihle okwamagama lingcolisekile. So umsengezi ubhalile esingathi wanted caution statement ephika lelo cala njalo esitsho lokuthi icala leli kalibambeki. Noma ungazuzama ukuthi ngivumelana laye into abayikhulumayo kayibambeki ikuthela amanzi emhlanu wedatha. Okumqoka njalo kufuze kwaziwe ukuthi indatshana yona leyi esisemapholiseni indaba ese High Court eHarare lapho umsengezi athi yena njengelunga lezanu PF ubaba uMnangagwa osenguye okhokhela lelo lunga kazange asukume ngendlela ukuthi afike khonapho.
Ye, akusho-ke ukuthi kwenzakalani khona manje njalo kuyiwa phambili kuya kwenziwani Baba Sithole?
Indaba leyo ayikapheli e-High Court. Kusezwa ukuthi uGoodson Nguni laye ucelile e-High Court ukuthi abe lilunga le or abe part of litigation process esithi ngesilungu ijoinder. So yikho sokwenza ukuthi kungani kuyadileya kancane. Kodwa osokumangalisa ukuthi uyathi ule ndaba esemthethwandaba ukhangelela ukuthi uzayicazulula kutholakale amapholisa esephakathi lawo edila lento e-political party. Amapholisa la ngaweZimbabwe kasowezanu PF. Ngakho-ke izanu PF sikwazi layo ukuthini ingabanye babantu abakwanisa ukuthi baye emapholiseni bayebike amacala. But as expect ukuthi kubikwe amacala angasomacala ngoba ukuthi within the party abantu bajikelana inyoka ephilayo shone kungeke kube licala. Into ekhulunywa ngayo ngika-2012 why izanu PF ikhuluma ngayo ngo-2022 ngento edida umcabango. U-2022 sikwazi ukuthi ngo-2021 uSaibeth Msengezi wafayela indaba esithi uMnangagwa kansanga ngendlela efaneleyo ephathini.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimele umnumzana Saibeth Msengezi obekhuluma lo Gifts Dube we-Studio 7 eseHarare. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi lanxa kungabonakali ukuthi impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine izaphela nini, uzaqhubeka uncedisa abantu ngokudla, ukubahlenga, langemizamo yokuqeda impilo. Lokhu kuvezwe ngunobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ekhuluma lentatheli izindaba namhla e-Austria. Eminye imbiko ithi unkosazana Maria Aliokina, ilunga leqembu labesifazana elomculo elizibiza ngokuthi Pussy Riot, usebalekile eRussia ezigqokise samuntu othwala ukudla. Amalunga aleli qembu ayake abotshwe nguhulumende weRussia ngoba ebikwa ephikisana lendlela umongameli Vladimir Putin walelo lizwe abusa ngayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ye, ngibona ngathi wenza kuhle uZelensky ukuthi afake iUnited Nations phakathi kwenzela ukuthi layo ibe ingxenye yokuthi kwenzakalani eUkraine. Ngoba okukhona ukuthi yimpi yona, ukuthi kuphonguthiwa yimpi yeUkraine leRussia. Kodwa eqinisweni kuyikuthi iRussia yiyo echaya iUkraine. Sekungakhanya ngathi kuyimpi, kodwa ke simbonile uPutin eletha amasoja akhe, lokho esingathi thina kumobilize phambili ngale ewaletha, ewasondeza esiza ngapha eUkraine. Wangathi uyabuzwa ukuthi wenzani, wathi hayi uyatraina amabutho akhe. Dukuduku nangu zechaya ilizwe le Ukraine. So iUnited Nations ukuthi ingenele kumbe ilalele ukuthi kwenzakalani, ngibona ngathi kuqakatheki ngoba yena uPutin leRussia ngama-members eUnited Nations. Ayinthi lapha nxa echaya uUkraine umchayela ukuthi ufuna ukuba yi-member ye-NATO. Manje ke lapha nxa sokungenela iUnited Nations, ngibona ngathi sokumele ukuthi angathi uyalalela la ukuthi amise impilo, ngoba kulokubhidlika okukhulu kwezakhiwo lokufa kwabantu okungamela ukuthi ngabe kuyenzakala. Ngibona ngathi ayisozime impi masinya, kodwa ke kuqakathekile ukuthi iUnited Nations ingenele.
Siyabona ukuthi iUnited Nations ithi izazama konke okusemandleni ayo ukuthi impi le iphele. Kodwa sabona uMongameli Putin kumaviki edluleyo exwayisa kumbe esethuse manye amazwe ukuthi angalokothi ekulimpi. Manje ingaqedwa njani?
Ye, lokho akuchoyo ukuthi khona oza lokotha ngenele, oza phindisela. Kungabe kuyikukhuluma nje na ukubona kwami. Ngoba ngithi khathesi sikhangelane lokuthi yena uyimember ye-United Nations. Ikho ke nxa sokungenela i-United Nations, sekungaba le ndlela yokuthi abizwe kuhlalwe phansi, kukhulunywe ukuze kumiswe impi le. Ngoba impi yona le iyimpi ehlukuluza umhlaba wonke. Okuphindisela angaphindisela, kodwa ke akhumbulela ukuthi amkhangele phela amanye amazwe la amakhulu la. Yena angazibona ngathi ungukhanda khulu okwakhathesi, kodwa ke bakhona laba abanye okhanda khulu abakhangeleyo khonapho.
Lo ngumnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, esixoxelayo eseTexas. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lomkhankaso wokuthi izizalwane seZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota ukhetho. Veni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silomnumzana Maxwell Nkawo ohlala kweleBhilithani osebenza kwezempilakahle njalo engumbalisi. Ake sizwe exoxa ngembali yakhe. Yo-Gift Dube we-Studio 7.
Ngizama kubeka inyawo zami phansi ngendaba zomsebenzi. Ngiyasebesebenza ngibesengiqalile ukusebenza.
Ye, akusitsheli ukuthi usebenzani phela. Nxa abantu bevele ekhaya umuntu uyabe ngu-teacher kumbe udokotela kumbe yini, kuthi uqala ngezikorobho phela, uhambe lapha uhambe ngale, kunotshaya isikorobho bani?
Ya, yikho kwenzakala lami. Ngiyabambabamba kade sengiku-health ngapha ku-support work. La ku-teaching lakho futhi ngiloku bambabamba ngezikhathi ezithile nje, ikubambabamba lapha lapho kuvuma khona. So
ye, singathi kunzima kangakanani ka ukuthi wenze konke lokhu? Ye, siyakwazi ukuthi ekhaya wawungu teacher kumbe oyini kodwa kathesi useza lokho ke kumenjani kula
hayi awuthi ngise kuyahlupha kangako ingqe ulezi ncwadi zakho kahle kahle amapaper ama references akho ekahle ula ma recommendation from lapho vela khona hayi amathuba bavulela mphela usebenze bese uzibonakalisa wena indlela osebenza ngayo ukuthi usebenza kanjani ukuze laba lapha labo bakuthembe bese beku recommenda ke kwezinye indawo so kunje nje ukuthi ngingangani ngiyama kancane inxa indaba ze health njengoba bekunjalo kodwa ke hayi amathuba amaningi ayavuleka sibili xa lamaphepha akuhluphi kangako
yes ngathi ke khonoko kubamba bambayo khona manje yikho akwenza ekhaya kumbe lapha susenza okunye okutshiyeneyo
hayi lapha ngiku health amathuba ku health maningi ikakhulu njengoba nje labo le COVID la ikhona lapha amasango kade bewavulile bememezela umhlaba wonke ukuthi hayi abantu abalolwazi ngezempila kahle onesi amadokotela abantu abanjengakona labo bebancedisa ukuthi amaphepha alungise uhulumende ukuthi baze lapha bazongena emsebenzini so amathuba bevulekile kakhulu ayavulile ngendaba ye-COVID yikho lathi kube lula ukuthi umuntu ahlale angene khonapho ku-health ngoba izikhala zivulekile eze indaba ze health kulele sibedlela kulama care homes kulaba nursing homes you know so kuningi nje okuzidonga khona ukuphahlalele health lapha abantu abangangena khona ngathi iyo sibili indawo engathi ilamathuba amaningi endabeni ze health and social work
yes so singathi khona bovela uyabo kubamba kwini labelisenza ukwenzani ku health khona uchama pepu se ofisini kumbe kulokhona okwenza
mina ngingu teacher professionally so uzengene ku health lami ngenze ama course lapha online okwe health and social work it has a lot to do with caring looking after people njengoba nje okwenza ngama nurses kakhulu you know so ukunakekela abantu abadinga usizo kuthi abantu balohlupho bani abanye abantu abadinga usizo ukuphathiswa ngokwezingqondo ukuphathisa ingqondo abanye health nje isigulane you know abanye abantu abadala so kuyahlangana kuya ngokuthi ubizwe ngaphi usebenza ngaphi you know so kuyakuthiyana nje kunjalo
ye singathi umsebenzi lo unzima kanganani wona ngibona kwakho sibili xa sikhathanisa lokho kwadukwenza
kaba se health ukuthi mina ngokwami angikwazi ukuthi lo msebenzi onzima as long as wena umsebenzi unanzelele ukuthi unjani uinvolvani wawufundela wa master ma skills ubusungena kuwo uwenza you know ngokuzimisela uwenza kahle kumangalisayo kunje mina I think for the month of August ngiqala nje ngiyimnyaka wamasibili lo so ngenze kuhle ngaze ngathiwa I was the best worker of the month but lokho ngistruggling ngisafunda nginjalo ngingakamasti lama was surprised by my own performance uba recognized uba the best here in a foreign land where you are not even a professional in that area so nga wena usebenza uzimisele akulandelizini akakunawo usebenza abantu umuntu mazi ukuthi kuyini and then you do your best la ngapha la ku teaching amathi wakhona ngoba la khona ngilakho ukuthi kube khona kunye engibizwa khona ngibuye ngizokwenza ngiphathisa abantwana kumbe ku invigilation kumbe teacher assistant and so on la ngapha la ngisazi upgrade to reach the level where I'm supposed to be ama standards la but still there is something that I'm doing in the area of teaching as well.
Abantu bezimbabo ngabatshelana emazokugcina.
Ukuzimisela emsebenzini, ukuqhubeka abantu befunda, unga give up. Whatever you choose to do, do it with all your heart. And as you do that, you get recognized and approved and appreciated. Uyazivulela amathuba amaningi amanye empilweni ngendlela osebenza ngayo, ngendlela oziphatha ngayo emsebenzini. Lebuphele labantu nje general.
Lo ngumnumzana Maxwell Nkawu, odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bilitane, sixoxela eseLiverpool. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Zimbabwe zikhala ezimathonsi ngembadalo esifunwa nguhulumende eyamadola alikhulu eMelika ngomnyaka esiqintini ngasinye kulezo eziqala ukusebenza. Kuthi lezo esezivele zisebenza kuzamela zihlawule ingxenye yekhulu lamadola eMelika isiqinti ngasinye lapho lezo inhlanganiso isebenzela khona. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imali le ibikwa izabhadalwa kusiqindi sinye ngasinye lapho inhlanganiso lezi ezisebenzela khona, okutsho ukuba lezo ezisebenza eziqindini eziningi zilako ukuhlawula imali eningi. Inhlanganiso lezi zithi lokhu zikubona engani indlela kahulumende yokufuna ukumisa umsebenzi wazo ngokuzibekela imigoqo enjengale. Umnumzana Mavela Sikhumalo osebenzela inhlanganiso e-Combined Higher Residence omunye wabakhala ngokuthi limbadalo iphezulu kakhulu.
Njengama NGOs vele thina kasithabi ngalezo izimali ezigwetshwa nguhulumende. Yokuqala leyo ayithi administration fee enza US$100 ngomnyaka ukuze iorganization ikwanise ukwenza umsebenzi. Njalo kukhona lokho abakuthi bona bazanikeza ama MOUs ayebe sayinwa ngomnyaka ngomnyaka. Konke lokhu yibusela kwekuze labo ababehlulekile ukubhadala izimali lezi ngabasoze ba-renewe ama MOUs. So le yi-strategy yokufuna ukuntshontshela ama NGOs. Abaningi bakhona vele bayahlupheka kathesi ama NGOs la. Njalo leyi thina siyibona njenge interference esiyenziwa nguhulumende.
Isakhamuzi seMatopo unkosikazi Beauty Dlomo uthi uhulumende nxa ephuma lezinqumo zakhe ezinjengalezi akakwazi ukuthi ziphazamisa njalo impilo kaZulu ikakhulu ezikolo lakwezempila kahle.
Manje lokhu sokusiphambanisa thina ngoba maku ukuthi ama NGOs ihambisa imali engaka ku government thina sesisala maku ukuthi NGO iyasinceda sisinceda kancane ngoba imali abaselayo thina sesisala sidubeka. Ama NGO ayasinceda ngokusinika ukudla kwezinye izikhathi ngokusinika imali yona ngokwayo basinika. So maku ukuthi mase benika i government imali engaka thina sesishoda thina sisathola imali abasasincedi ukusinceda kwabo sokukuncane sokulimited asisancedakali thina njengezakhamizi.
Imizamo yokuthola umbono kahulumeni ngalolu daba yehlule kodwa umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kunyanga ezisanda kwedlula watshela idayela ephalamende ukuba uqakathekile ukuhlolisisa umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo njengohulumende ukuze zenze umsebenzi wazo zingangeni kwezombusazwe. Ingcweti ezicubula ezamalungelo oluntu lenhlala kahle kaZulu zithi kuminyaka emibili edluleyo uhulumende usephumele izinqumo azithi ngezokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ukubekwa komthetho osalolongwa we-Private Volunteer Organizations Amendment Bill, kodwa uzaphazamisa ukusebenza kwalezinhlanganiso lenhlelo eziziqhubayo zokuphathisa uZulu. Phezu kwalokho uhulumende ufuna ukubeka umthetho we-Patriotic Act ozakwenza ukuba kube licala ukuxoxisana labameli bakwamanye amazwe kakhulu abemazweni athuthukileyo kungenamvumo kahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.